endabeni zethu namhlanje ngobakazi 1, 2018 kungolwesithathu kunjenje. Abekomishini ebona ngezokhetho eyezek bethula impumela eveza ukuba ibandla lezanupiyev yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lithola izihlalo ezedlula okubili kokuthathu, 2/3. Le mpumela ayemukelwanga kuhle ngabomanyana womabandla aphikisayo o-MDC Alliance okubangele amalunga ayo ukungena emigoqweni eHarare etshengisela ukukhonona kwaqhamuka udlakela lapho sebedibane lamapholisa. Njalo sizwa kuthiwa sokubulewe abantu abangaba ngabane kulolu dlakela. Abazeqapha ukhetho benhlanganiso ezifana labomanyana we-African Union, EU, SADC lezinye babika ukuba ukhetho lweZimbabwe lwenziwe ngokuthula kodwa kaluqhutshwanga ngendlela esuthisa amabandla wonke ezombusazwe. Incwadi ezicubungula izombusazwe zithi umumo elizweni leZimbabwe kawusoze wabuyela esimeni esihle ngoba abamabandla aphikisayo ezombusazwe lokhu ekhalaza ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kulivetok namhlanje sikhangela ukwenzakala eZimbabwe ngemva kokhetho impumela yokudinga umongameli elokhu ingakethulwa ngabezeke. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yobulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi at 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz kwi-shortwave. Ungakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.